lamhlanje ngaba obulawayo isinanzele ukuthi kulezi zinto ezenzakalayo ngenxa yomumo lo we-corona. Abantu imithetho le efakiweyo nguhulumende ukuthi labantu ezinsweni kuhambe abantu abangedluli 50. Uzanakesa ama-gatherings abantu awakho, sinibona ama-church amaningi abantu abaya ema-church wakhona unjalo. Kodwa kuhlupho esinalo olukhulu ukuthi ungangena edolobheni uyathola ukuthi ezitolo lapho abantu kule panel buying yenzakala eningi kakhulu. And into ebuhlungu ukuthi abantu baminyele ngokunzima izitolo zonke lapho kusawule mpupu abantu baminyene. Nabantu bafuna i-grocery abavunyelwe ukungena phakathi basebelayini ephandle. So kumuma wakhona ama-ikhawu akhona ezifana zesabeka kuphina kusenza ukuthi abantu sibele impilo zabo futhi besengozini. Okwenza abantu bakwenze lokho bekhanya sikule panel buying ngenxa umbiko osilethwe nguhulumeni upresident ukuthi esithi yena avele lockdown kusukela ngemande for 21 days. Ngabona yikho sokusenza ukuthi abantu bagcwale ikhanga lonkele. So ke abantu sibele hayi lokugijima okuthile njalo abantu sebedanzeka futhi nalo umkhuhlane ukhanya ukhona. Abantu bengathi bayadelela but abaningi sebedanzeka ukuthi ukhona. Kodwa ke njalo abanye bawutshela ngenxa yendlala siyenzani. So kufanele siminyane sithenge ukudla ngoba omunye uzathi abanye bathi ngcono sibulawe ngumkhuhlane lokuthi ngibulawe yindlala. So ke lihlupho esilala eZimbabwe ukuthi i-shortage la isenza
manje nxa eseqalisile amalanga wona lawo ayi-21 kutsho ukuthi amabhanga lezitolo kuyaba kuvaliwe na?
Nxa sibala okhulunywe ngupresident uthi yena kulabanye abantu abazabe bekhona emsebenzini aba-essential services, abantu abezempilakahle sinake ukuthi abazabe bekhona emsebenzini, abantu abe-security bazabe bekhona emsebenzini, abantu bezitolo lezi ezithengisa ukudla kusala bazaba khona emsebenzini. Kodwa njalo ekhanya be-emphasize i-point yokuthi abantu bahambe so-ke laqiniso angangibala laphana angikuzwisisi kodwa bengibona ungathi amabhanga lawo ngayengele ukuvule engayazanika abantu uhlupho olukhulu ngoba nganaze into le ibongezalakho ezihulumente umemezele ebusuku abantu vele kusuya ku-weekend abantu abazilungiselelanga. So-ke ngibona ngathi amabhanga asibela ngahle avalwe abantu bangaba lohlupho olukhulu ngoba baphile njani. So angilaqinise namabhanga kodwa kuninginingi lokhu hayi kuqhala kula lokhu kufaliwe sinto abantu abadlala ezindlini.
Manje ngokuzwa kwakho ebantwini lapha bathini ngamanyathelo wona lawo athethwe nguhulumende bayamukela na?
Ye ukhanya lo umuntu othe watshona ngenxa yalivari ye-coronavirus kuvele kwethu kokuthile ebantwini nabantu abantu bayadelele ukuthi lomkhuhlane ukhona usukhona sibili kade suyananzela ukuthi abantu hayi sebesemukele kufanele kube lamanyathelo athathwayo. Kodwa kolunye uhlupho olukhona ukuthi ungananzela ezimbabwe kahle sanitanazisa abaningi abasebenzi abantwana yibazisebenzi. So-ke abanye batho njalo manje 21 days enxa ukuthi angaya emsebenzini kakhulu abantu abasebenza kumaemamakhethi ngale. So luzananzela ukuthi khona kwabanye bakwemukela abantu abasebenza aba-formally employed abaningi bakuzwisisa ukuthi hhayi kufane impilo zabantu zivikele lapha abasebenza ikakhulu sibili abamamakhezi laba kulokukhona nokuthile